itula lendaba
namhatala
lululuma wotyota nayitula lendaba
lomfana
yanakusebenzi olumele
sebelangalaka wayetulume naisilaimo
ukulumele sebelangalaka
wayekuphi 1994 thina siyavota
usuthi stambu lomfana lo usuthi stamba mabhakazana usuthi stamba lomfana usuthi stamba mabhakazana usuthi stamba lomfana usuthi stamba mabhakazana
1976 kwasabalaza madoda amaqhawe zabalaza
Fasha phela kuze chemist kodwa phela ngaphela umkhoba majanda namadoda khona phezulu emkhomathe ngqondo angilokho ngibatshela kancane bekhoya ibambe imambe semgodini hajo sana ukuyihlokoza bafana kuphuka lapho ke sibusise emabhenzini Fata V8 lahla mlenze lapho ngikostele eshe
Usuthi stamba mabhakazana
usuthi stamba